isikhathi esiningi ngathola ukuthi khona abantwana laba abayendiswayo. Ngiyakhumbula kumalanga adlulileyo kube le phephandaba ukuthi umntwana wendisele isikweletu se-100 rand. So angiyabona ukuthi nxa abazali sebethe baba lesihlupho bayendisa abantwana abanye zindlala. So esikhangelele ukuthi khona as long as elizweni kulokho kulobuyanga kulokusela siba le-drought, kungabi lokudla okuphiwa abantu, kungabi le misebenzi. Lolu dingo ezasiqhubekela phambili. Okuqakathekileyo ukuthi abazali bafundiswe njalo bakunanzela ukuthi khona nxa usendisa umntwana emncane ukuqhubekisela udubo lwemuli phambili, ngoba umntwana lana akasela kusasa. Kwathi umntwana lana kade engasebenza akwanise enelise ukuthi laye alisapoti njengabazali, but engavela ende seqalise ukuba sesiwa ngumama engumntwana laye. So udubo lolithi lusiqhubekisela phambili. Into eyinkinga kakhulukazi kulisizo kakhulukazi ukuthi khona abantwana ngenxa yokuthi wena ezomnotho bazimangakuhle akusasetshenzwa amadala amangamakazana yibo aba-affecta kuqala bayendiswa bahlala ngkhaya bengahlala phansi khaya akuseylokunye selindele ukwenza besendawo ebancane.
Udaba lolu mahlangu lungenziwa kube licala nje elifana lokuntshontsha okuthi ungatholakala untshontsha amapholisa ayakubobha, kungasiza yini lokho?
Kungasiza kodwa inkinga yokuthi kathesi kule mthetho naleyo ukuthi khona uyathola ukuthi imask angelithi umntwana oleminyaka okhonsenta eleminyaka engauvuma ukuyacasi nokwenza eleminyaka engayi. But ngathola ukuthi abazali sebekuvumelene lokho bahle kuhle kuhle lanxa lani abalela amalungelo sizamkhini ulingenele. Ngikhuluma ngoba kulo daba olunjalo sakasabalela sesingasikhakelani lalo esigabeni sejambale lesingwango okuthi izakhamizi azikubona ukuthi akulunganga. Kodwa abazali ngxathi waseyifumbathisesephrimali lehluleka ukuthi sihambise emthethandaba iphumelele, ngoba nxa ungasela complaining. So kuyabe kumele kwenze umthitho sikhangelisisa ukuthi khona ingqengukani engakhonona lihanjise ekhoti.